Siyabonga Chris lo Sandra siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 inkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni ku 909 medium wave shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com Ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Wedlula kwamalando emhlabeni kuyivulahlekelo kwabaningi kakhulu. Kulabo akade bemazi lalabantu bemuzwa ekhuluma njengoba bephuma emsakazweni nakumaphephandaba. Umalandu ube indoda ebilesibindi esimangalisayo.
Owake waba ngumeli wensiza South edalela eParliament elilunga leMDC elikhokhelwa umnumzana Wetchman Ncube. Umnumzana siyabonga Malandu Ncube kasekho.
Kumele uhulumende abe nemithetho njalo ezancinga ezahuga abantu ba kwamanye amazwe ukuthi babuye lezi mali zabo. Nxa singakhangela sizobona ukuthi sisizwa khathesi ukuthi indigitalization kule ndlela abangenza ngazo ukuthi ingabi iwomile kakhulu.
Uhulumende uthi eZimbabwe lizimisele ukusebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukuvuselela umnotho welizwe. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla uphe isigaba sakobulawayo ebandleni lakhe imvumo yokuthi simise umsebenzi omgcini sihlalo waso umnumzana Gordon Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba ngumeli weinsiza South edalela eParliamente elilunga leMDC elikhokhelwa umnumzana Wetchman Ncube. Umnumzana siyabonga Malandu Ncube kasekho. UMalandu ubhubhele esibhedlela seHillside Premier Medical Center lamuhla emini ngemva kokugula okwamaviki athile. UMalandu uphume kweMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube enyakenye ekhonona ngokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zebandla. Njalo ngenyanga edluleyo wazise ukuthi ubeselilunga leMDC team. UMalandu bengumuntu owaziwayo kakhulu njalo oke waba ngumgcini sihlalo wekomiti yezemfundo esaselilunga ledalela eParliamente phansi kukahulumende womanyano. Asenelisanga ukuzwa ukuthi ubulewe yikuyini lokuthi uzabekwa nini kumbe ngaphi. Kodwa uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo wake waba ngumeli wegwanda eParliamente umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, yena ophile okwesikhathi eside lo mnumzana Malandu.
Ukwedlula kwamalando emhlabeni kuyivulahlekelo kwabaningi kakhulu. Kulabo akade bemazi lalabantu bemuzwa ekhuluma njengoba bephuma emsakazweni nakumaphephandaba. Umalando ube indoda ebilesibindi esimangalisayo. Nxa ungalandela imbali yakhe kuze umbangazwe ukuthi waphunyuka ebunzimeni obunganani ungamangala. Kwezinye izikhathi wayephunyuka ethwalelwe izibhamu khonale kibo kugodlwa yilabo ababevele befuna ukuthi bahle bambulale. Kodwa waqinisela wasebenza njengoba wayelilunga labanye laba esithi ngama-founders e-MDC. Waqinisela-ke kazange abuyele emuva. Emhlangweni ebisiba khona uMalandu bekungumuntu owade ekhuluma lokhu akucabangayo. Ube ngalala ndaba ukuthi ukhuluma lobani lezinye iy'nkokheli bezize zimgweme ngenxa yokuthi ubeza kukhuluma khona lokhu akuzwayo kunoku akubonayo kungakhathalekile ukuthi kubani emela lokhu akholwa yikho. Ingabe abantu bakubona kuqondile kumbe akuqondanga kodwa ube nesibindi sokumelana lakho khona lokho njengombono wakhe.
Lingaba likwazi yini ukuthi imuli yakho baba uMalandu ibimi njani?
UMalandu yindoda ebithethe ngobana abaziyo bakwazi ukuthi unkosikazi wakho wokuqala washona wasala elabantwana. Ube labantwana-ke abafundayo izikhathi eziningi, abona abanye bezifunda esikoleni semhlabeni. Ubethi nxa laye kukhulunywa ngabantwana njengomuntu obezele akukhanye sibile sikumela phezulu. Ngibona-ke ngemva kokusho unkosikazi ubesethethe njalo omunye umama lo ahlelelaye indoda ebilomuzi wayo futhi ibifuyile. Ubeyazi umuntu nje, ube indoda ebinakekela ihlala ikhumbula into zemuntu. Njoba ngisitsho ubephethe elo nkosikazi labantwana lo muzi lezifuyo ngitsho ngoba mina lo sengiyake ngafika sibili kathize lapho akhe khona.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla usebenze kakhulu lo moyi umnumzana siyabonga Malandu Ncube obhobhela muhla. Uhulumende uthi eZimbabwe lizimisele ukusebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukuvuselela umnotho welizwe. Njalo amazwe lalawo kufanele atshengise ukwamukela eZimbabwe ngokwethula izijeziso azathesa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Patrick Chinamasa ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Southern Political Economy Series Trust, iSEPS, imanyene le-National Endowment for Democracy oqalise lamuhla ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare njalo ophela kusasa. Kodwa inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla ezombusazwe ebezikulo mhlangano zisole uhulumende zisithi isisekelo sombuso esitsha silokhu singalandelwa okubangela ukuthi kungabi lenguquko kwezomnotho kanye lezombusazwe kweZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo isiphathamandla senhlanganiso ye-SEPS umnumzana iBhomandaza uthe umhlangano lo uvezile ukuthi kunengi okungalunganga kwezomnotho lezombusazwe okufanele ukulungiswa elizweni. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza umnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umbono wakhe ngamazwi kamnumzana Chinamasa.
Ya ngiyazisisa okuthiwa ngobaba uChinamasa kodwa indaba yama-sanctions lowunye nje angibona ukuthi yiyo indaba emqoka lapha. Indaba eqhakathekileyo okumele ubaba uChinamasa labane bayazi ukuthi iZimbabwe oqala ilama-policies engaxotsha aba-investors. Owesibili ukuthi nxa singakhangela ezombangazo sikhangela umhlangano we-SANOPF kumbe i-political party ye-SANOPF zabona ukuthi ulodubo olukhona nge-SANOPF nabanye abakumanye amazwe. So nxa ubaba uChinamasa esithi yena umele iZimbabwe izame ukuthi amanye amazwe babona ukuthi bakhiphe ama-sanctions babona ukuthi ayisiyo ndaba ekhona. Indaba ekhona sibili ukuthi kumele ubaba uChinamasa leZANOPF babe lo mbuso ongenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi bahlaliseke kuhle.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulo umhlangano zithi kufanele uhulumende alandele isekelo sombuso esitsha ukwenzela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo lezomnotho zithuthuke. Ngezinye indlela uyavumelana lazo inhlanganiso lezi?
Ngibona njengani inhlanganiso lezi zikhuluma into eqhakathekileyo kodwa kumele uhulumende abe le mithetho njalo ezancenga ezahuga abantu bamanye amazwe ukuthi babuye lezimali zabo. Nxa singakhangela sizobona ukuthi sisizwa khathesi ukuthi i-indigenization kule ndlela abangenza ngazo ukuthi ingabi iwomile kakhulu njengokoma okuyikho khathesi. So kumele uhulumende alandele isekelo sombuso welizwe kodwa kumele uhulumende abe le mthetho ekuthi incenge kumbe ihuge abanye lezimali zabo abavela phandle kwelizwe.
Lo mnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bekhuluma ecingweni eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla uphe isigaba sakoBulawayo ebandleni lakhe imvumo yokuthi sisuse umgcinisihlalo waso umnumzana Gordon Moyo esikhundleni phezu kwecala aletheswayo lokusekela icele elikhokhelwa umnumzana Thandayi Phithi. iProvincial Council yeMDCT kobulawayo ihlalile ngomgqibelo ngenjongo yokususa umoyo kodwa yavinjwa kumsekeli kaMnumzana Tshwangirai uNkosazana Thokozani Khuphe. Lokhu kucunule kakhulu inkokheli yaleli bandla kobulawayo yasigijimela kumnumzana Tshwangirai siyamazisa ngokwenziwe ngumakhuphe. Umqoqi wenhlelo zaleli bandla kuleli dolobho umnumzana Albert Mhlanga uqhube umhlangano lo umnumzana Tshwangirai arare lamuhla njalo uthi umkhokheli webandla lakhe ubavumele ukuthi baqhubeke ngokumsusa umnumzana Gordon Moyo esikhundleni andubana amiswe phambi kwedale elicubungula amacala.
Kulusizi kakhulu ukwenzakala ngeSaturday kodwa kungasenani. Njengoba kwakwenziwa ngumama uMakhuphe ngiye kuye ubaba uTshwangirai onguye osikhokhelayo. Waseyinkolisa ayiqhubekani likwenza. Uthi nxa yethu uyambuza uMakhuphe loBhebhe uthi bona bathe bebecala ukuthi sengixotsha abanye epartini. Kodwa hhayi bona bafike sibili bayeziworkshop. Uyakwazi kamhlophe mntungamini mzakwana wangifunisa. Ngacaca ukuthi hhayi ubaba usiphepha baziqotsha ngokufoma iphathi. Ubaba uBhebhe uGordon sizami sasipela. Bangifonela labo ngemva kokuthi wena susakazile emsakazweni. Ngathi ukuthi hayi kunjalo. Kodwa ilanga lesiyavuka basebekukhohliwe ubaba uBhebhe loBakhuphe. Kodwa nxa sisizwa ngabanye bamahungahunga bathi bebevikela umama uDorcas ukuthi engaqotshwa ayale ebambile engumgcini sihlalo. Njalo becabangela ukuthi mina bathatha ngibe ngumgcini sihlalo weprovinsi yakoBulawayo. Kodwa ke kunganjalo besingalakho embonini wethu thina committee.
Ukungani bengakufuna ukuthi ube ngumgcini sihlalo wena oMakhuphe?
Esikhuluma labo bathi embonweni nangekwenzeni izinto siyalingana. Labo uMakhuphe labo Bhebhe njalo ekufomeni iphathi safoma ngesikhathi esilinganayo. Kungenze ukuthi empilweni sigwenqane. So bakhangelele ukuthi kube ngabantu abancane abangelayo ihistory yeparty. Lokho sikuzwa ngabantu bekukhuluma bona kabazake bakutsho kodwa ngokwenza kwabo uhlukubone nje ukuthi nabangani bami sibili uGordon Moyo umngani wami njengoba ngathi ukuthi lanxa ngimsuspend inhliziyo yami ibuhlungu. Kodwa engibezwayo ama-analyst bathi hayi bayakwesabela mhlawumbe ukuthi ingaphosa lilingane kusasa. Yikho ke bazama ukuthi bahle bakuvalele ungakafiki indawo.
Kuyini seliza kwenza njengeprovinsi pho baba Mhlanga ikakhulu ngodaba luka babumoyo?
Ngikhulume lo baba uTshwangirai namhlanje elayo uChamisa wathi ngiqhubeke ngakhona okwade ngikwenza. So yikho ke Friday sizahlala phansi ngikholisa iprovinsi yakoBulawayo labantu bakithi ukuthi hhayi lokhana kube liphutha kasiqhubekeni njengokuplana kwethu ade sikuplanile bese sivumelana-ke idethi yokuthi ubaba uGordon Moyo simsuspenda nini.
Lo mnumzana Albert Mhlanga ubona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT koBulawayo. Umsekeli kamphathi ntambo wezemthetho umnumzana Super Mandi Wanzira uthi izisebenzi zokwethulwa kwembiko zizasebenza zizinzile kungethulwa izinqumo zekomiti ecwayisisa ngokwenzakalayo kulolu hlangothi e-implementation of the Information and Media Panel of Inquiry, IMPI. IMPI le iphakathi kokuqhuba imhlangano lozulu endaweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngowaye ngumhleli wephephandaba le-The Daily News umnumzana Jeff Nyarota. Ikomiti le kayiphiwanga isikhathi okumele ibe isifeze umsebenzi wayo kodwa ikhangelelwe ukugqiba ekupheleni komnyaka. Umnumzana Mandi Wanzira uthela nxa likomiti ingakaqedi umsebenzi okwenzakala kwezokuthula kwembiko sokulobubelo lezinsuku nxa kuqathaniswa lokwakusenzakala ngeminyaka edluleyo. Ukusenjalo uChris Kande weStudio 7 uxoxe lomsekeli womhleli wephephandaba le-The Southern Eye umnumzana Njabulo Ncube onguye njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe yena othi umumo kawo ubhedelanga intatheli izindaba kuphela kodwa izisebenzi zonke elizweni jikelele.
Uyathola ukuthola khona sokuzima ukuthola zona futhi kunjalo i-meltdown lekhona i-depression lekhona ya-sector ama-companies sithola ukuthi kona amakampani kanjengawethu sithola kube zinto athole uncedo olunjenge advertisement noma emakampani oloko suka ukuthola amakampani athwala nzima ukuthi aqoqe imali yokubaholise njalo manje zisebenzi lapho uthola ukuthi khona idola yakhompyutha sivenda le-airtime so abanye sebathengoko koku kuzima kangelela ukuthi xa kungaba le mirate nje ukuthi i-economy improve ama-companies kwanise uku-advertise abanyezipepeni ama-companies enelise ukubhadala izikweleti amanye zipepe amaningi ahlezi phezu kwezikweleti
wona umumo nxa sikhangele ukubana eminyakeni edluleyo bekuloku khonona kokubana ayintathele izindaba ziyahlukuluzwa nxa zisemsebenzini sekunjani lezi nsuku
ya yikho ebesike ukuthi ungabala udaba esolukhiphile i-statement esiphile uzathola ukuthi bona khona yikho besikhuluma ngayo yiyo inhloso yethu ukuthi siyakhonona nemithetho ekhona bayesetshenziswayo ukuthi intathele izindaba ziboshwe bathole ukuthi khona laku-government abavali kwalolunye zakhangela ukuthi izolo uprofessor Jonathan Moyo ungeyokhangela intathe zindaba sifole kakhulu amapholisa ngemva kokuthi balise intathe zindaba ukuthi zihambe esigini celebrator i-welfare freedom day bafole kakhulu kuthengisela ukuthi khona isandla esinye sikahulumeni asazi ukuthi esinye isandla senzani
Umnumzana Njabulo Ncube ngumsekeli kamhleli wephephandaba le The Southern Eye njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yemisa Zimbabwe. Inhlanganiso ye-European Union Council on Tourism and Trade ithi eZimbabwe liqhobe kuhle kwezokwethekelelana okwenze ukuthi inikwe isicoco se-World Best Tourism Destination yomnyaka ka-2014. Inhlanganiso le ithi leZimbabwe lenelise ukuqoqa umhlangano omkhulu nyakenye oWorld Tourism Organization General Assembly lanxa nje isimo somnotho besingamanga kuhle. I-EU Council itho kunye njalo okwenze ukuthi ilizwe liphiwe isicoco lesi yikuthi lenze kuhle kwezokugcina ezemvelo lezamasiko. Iphinde yathi iZimbabwe lilizwe elilokuthula okumangalisayo okwenza ukuthi abantu bemazweni balethekelele kungelaziphithiphithi zombusazwe. Umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla lezanu PF njalo ingcwethi kwezombusazwe utshele uGibbs Dewey Studio 7 ukuthi kuyabukeka okwenziwe inhlanganiso le.
Yeah, nxa sikhangela lapha lokhu vele kwakuvele kuyikho esasihlala sikhuluma ngakho njengelizwe leZimbabwe ngubana ye ilizwe leZimbabwe likhululekile ukubana abantu balivakatshele izethekeli zibuye lapha kukhululekile ngakho-ke siyabonga ukuthi hhayi kibe kunanzelele laba ababeyengwa ngamazwe entshonalanga ukuthi bacabanga ukuthi eZimbabwe akufikeki akungeneki siyabonga ngokunanzelela konke imizamo yonke eyenziwayo kanye lezinto ezitholakala lapha ezingathekelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe
singathi-ke iZimbabwe yenzeni ukuze inikwe lokho
engakutsho ukuthi ngokubona kwami ilizwe leZimbabwe liveze sobala lokho elisale lizuthi ukubana lapha elizweni leli kukhululekile ungakhangela amanye amazwe i-crime rate kumbe ukubulalwa kwabantu ukuntshontshelwa kanye-ke bezigilamkhuba ziningi kakhulu kodwa lapha elizweni leZimbabwe umuntu uyabuya azihambele nje ekhululekile ebingelelwa ngumuntu wonke ngemva komhlangano lo owe-UNWTO summit owenzelwe lapha eZimbabwe ibambenele eZambia laphana yikho lapha bazibonela khona abantu ukuthi hhayi ilizwe leZimbabwe likhululekile ngamangabe kushiwo ukubana alizethekeli lapha kumele nje esabe hhatshi babona sibile ukuthi imvelo ekhona leyi ehlabusayo eyokuthi abantu bangayethekela ye ihlangene lokuthi abantu bakhona nabo vele bayamukela kakuhle izethekela
lo mnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla lezanu p f njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe kodwa-ke umnumzana Walter Msunungule Mbongolwane laye ocubungula ezenotho ezimele yedwa kavumelani lo mnumzana Ngwenya.
Ilizwe laseZimbabwe kungathiwa liyenza kahle yebo ye kodwa masibheka ukuthi ilizwe lenza kahle ngendaba zemvelo amazwe amaningi ayenza kahle kubonakala ngenxa yabantu abafikayo bezobuka lezi eziphathwa kahle kodwa nxa sikhangela kwele Zimbabwe umnotho wezimbabwe oyiwo esicabanga ukuthi ungaqhushwa kahle ngalezi ezomvelo awuhambi kahle uyantengantenga okubonisa ukuthi wena akuqondisiseki kahle ukuthi kanti bakwenze kanjani ukuthi wena baphe izimbabwe isicoco sokuthi wena bakwazi ukuphatha ezemvelo ngendlela abakhuluma ngayo.
Xa sesikhangela-ke Mnumzana Mbongolwane, kulalokhu kuthiwa i-ecotourism ubona ngazani izimbabwe kayenzi kuhle yini kukhonokho?
Ye kuqathanisa ukuthi kufanele bakhulume beqathanisa lamanye amazwe. Siyazi ukuthi izimbabwe iyazama ngazo zonke indlela ikakhulu ukuthi ivikele ezomvelo kodwa siyazi ukuthi nxa uqathanisa lamanye amazwe akhona njalo ikakhangela amazwe anjabo South Africa lawo aphethe kahle ezemvelo zabo. So nxa sesithi khona izimbabwe kuthiwa leso sicoco ibasebenzise yiphi indlela yokubonisa ukuthi izimbabwe ingcono lokho kuyamangalisa sibili ngoba ma sibheka into eyenzakalayo sezimbabwe umnotho wayo uhamba ngaphansi njalo lokho kuyenza sibe nokuthandabuza ukuthi leso sicoco siyafunakala ukuthi sitholeka ngabezimbabwe.
Lo Mnumzana Walter Mbongolwane ingcwethi kwezenotho ezimele yedwa. Udaba luka Oscar Pistorius umgijimi wakwele South Africa olenyawo zokuzivazela owetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp luqhubeke lamuhla emthethandaba wePitoli ngemva kwekhefu lamaviki amabili. Oqhubeke ngokwethula ubufakazi bakhe ngowaye ngumakhelwane kaPistorius, uDokotela John Stender otshele umthethwandaba ukuba wathola uPistorius ekhala ethandaza ukuba intombi yakhe eyayisopha umzimba wonke ingafi. UStender uthi wemukela ucingo lukaPistorius emtshela ukuba udubule uRiver icabangela ukuba lisela kodwa umtshutshisi uJerry Neal umtshuke ngembuzo esithi ekuqaleni wayethe wayicabangela ukuthi lisela elingene endlini belele. UStender uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Lamuhla ke kuStudio 7 Live Talk sihlaziya udaba lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile kanye lenhlupho ezibhekana lazo ekuqhubeni umsebenzi. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kwezempilakahle namhlanje isibhedlela sempilo sesamukele uncedo oluvela kuzakhamizi lokuphathisa ngokudinga imali ngoba lokhu kusebenzelana kuyikho okulakho okuletha inguquko. Ukuze izizalwane zithole uncedo lwempilakahle lokwelatshwa okufanele kulesi sibhedlela, uNothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo United Residents Association iyaqhubeka ngomkhankaso wokudinga imali engama-20,000,000 i-$200,000 ukwakha umduli esibhedlela sempilo, isithi yona sokumele izakhamizi zisukumele phezulu nxa zifisa ukuthola usizo kulesi sibhedlela esiswela imali eyokuqhuba inhlelo. ukulumbana lokhu phakathi kwezakhamizi lesibhedlela kukhangelelwe ukuqhubeka ukuze kuphathise langengubo, imithi kanye lokunye okuninginengi okwenqabela impilo ukuqhuba umsebenzi wayo wokwelapha uZulu ngemfanelo. Lokhu kulumbana kuza ngesikhathi izakhamizi zikhala ngokuthi impilakahle yezigulane eziningi isisengozini kulandela ukuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo kulesi sibhedlela lohulumende ekhanya engelayo imali yokuphathisa. Phezu kwalokhu, impahla esetshenziswayo isigugile osokwenze kwavalwa izindlu zokuhlinzela amatheatre ayisichiyagalombili kwasala amane kuphela ngesikhathi ikhansili layo ithwele nzima ukuhambisa inhlelo zayo kumakliniki ayiwo ajayele ukuphathisa lesi sibhedlela. Udubo lwempilakahle kulumhlubulo welizwe awuqali lonyaka ngoba izibhedlela eziningi kulumango okuyizwe ezazikhangelelwe ukuphathisa lesi sibhedlela ngokwelapha izifo ezincane azisela odokotela osokwenza iningi labantu eligula lisemadolobheni agoqela iWange, iMaswingo, iGweru kanye leBeitbridge lize kobulawayo. Ophethe isibhedlela sempilo uDr. Lawrence Mantiziba uthi ukuphathisana loZulu yiyo yodwa indlela abalayo ukuze izakhamizi zithole isiphatho esihle njalo impilakahle ithuthuke ngoba sona isibhedlela sivele ngesikaZulu. Uthi kuyakhwabitheka ukuthi lalapho uhulumende esilela izakhamizi lazo ezikhala ngenswelo zibone kufanele ukuthi zizikhame lapha lalaphana ukuze isibhedlela sibe lakho ukuqhubeka sisebenza ngemfanelo. Uthi kuyajabulisa ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziyananzelela ukuthi isibhedlela lesi ayisiso sabodokotela labongi bodwa kodwa ngesomphakathi wonke okumele ahlanganise amakhanda abonisane ukuthi angafaka ngapi izandla ukuze aphathise ekuletheni impilakahle kuZulu. Isakhamuzi unkosikazi Sharon Khoza uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi ziphathisane lalesi sibhedlela ngoba nxa sithe sehluleka ukusebenza yizo lezi zakhamizi ezizathwala nzima ngokudinga impilakahle khatshana lakundawo ezibiza inhlawulo ephezulu.
Ngaphandle kokuthi bayenze njalo ukuthi bacela imali zokuthi bayakhele umduli kuyahlala lokhu kuyindlela ngalokho kuyikho khona khathesi ukuthi wonke umuntu ofuna ukuquma khwaphana uyaquma ukuthi kugcina kungela security to abantwana ababelethwe yikho abantwana bentshontsho esibhedlela labantu bengena.
Siyabonga Nothando Sibanda. Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu omdlalo wenguqu adlala esigabeni se-Premier Soccer League asedlela evalweni ngemva kokuvuka isilo eseganga okwenziwe liqembu le-Highlanders lapho libhoqa iqembu le-Capes United ngesonto enkundleni yemagumeni. Intathe zindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usihlubela indlovu ekhasini.
Amahlolo anyamandi iza ephezu kwengalane yemiklomelo lemiklomelo elithumi lambili ngemva kwemidlalo eyisithupha esidlalwe lonyaka esigabeni se-Castle Premier Soccer League. Iqembu lebhoso libhuqele amakebhekebhe ngendlela yethuse amanye amaqembu elincintisana lawo kusigaba saphezulu ngoba indlela elidlale ngayo itshengise ukuba selilolongekile selibukhali njengesikhali esilolwe ngomlalazi. Ngemva kweqembu le-Highlanders kundawo yesibili kule qembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu le-ZPC Caribba lona elilingene ngemiklomelo lelebhoso kodwa likundawo yesibili ngoba lihlohlweka lutshwane. Zombili i-Highlanders le-ZPC yizo kuphela ezingakadliwa lonyaka kuthi kundawo yesithathu kule qembu le-Wange lona elidliwe kwakuqala lonyaka lapho lichawa ngele-Haumine ngomgqibelo enkundleni yeluveve. IWange lemiklomelo elichumi lanye njalo ilingene ngemiklomelo leqembu le-Buffaloes lona elichaye intshantsho zanyakenye iqembu le-Dynamos ngensonto enkundleni ye-National Sports Stadium. Kundawo yesihlanu kule Haumine lemiklomelo elichumi njalo leli qembu lilingene ngemiklomelo leqembu le-Shapane Mine kuthi kundawo yesikhombisa kule qembu le-Chicken Inn lona elilemiklomelo yithoba munemunye njalo lilingene ngemiklomelo le-Dynamos FC Platinum kanye le-Chapungu. Iqembu le-Capes United likundawo yechumi lanye lile miklomelo yithoba munembili ukuthi ngaphansi kwalo kule Bantu Rovers le-Black Rhinos ezile miklomelo yisithupha. Kube sekulandela iqembu le-Triangle likundawo yechumi lane lile miklomelo yemihlanu. Ngaphansi kwalo kule Chiretse le miklomelo yemine kuthi emsileni kule qembu le-Harare City elingakawudobhi umpaka kumidlalo yalonyaka njalo kalila ngitsho lowodwa umklomelo.
Simbonge uJoseph Njanji obesethulela izemidlalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.